Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Wande Tanonoka. Siyamukela ke kuhlelo ekuseni namhlanje emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Ntulikazi 2022 olamukela ngenjabulo ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fatsai Mahere usihambise intatheli izindaba u Edmund Khutsai emthethwandaba we High Court phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi otshadileyo wacitsha umtshado wakhe.
Soke kusho ukuthi kulo ukukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani.
Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu phakathi kwemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni eHeroes Acre ayingcwatshwa kwakutsha ekhezi.
Hayi, uhulumende sisithwale senzima, especially thina esihola ngama-RTGS mouse emashobhu kuthiwa sithenge ngama-US dollar. But siphile njani nxa kunjalo akuphileki.
Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe esekufake abaningi esimeni esibi ngoba behola idola lona lelo elingafunakeliyo eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fatsai Mahere usihambise intatheli izindaba u Edmund Khutsai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi otshadileyo wacitha umtshado wakhe. Amagqwetha kaMahere aweHoney and Blackenberg athi uKhutsai kumele ahlawule uMahere imali ezinkulungwane ezilikhulu US$100,000 ngoba wamhlambaza uMahere. UKhutsai owake waba ngumhleli wephephandaba leThe Sunday News ulobe udaba lolu enkundleni yakhe ukuxhumana ebulenjini ethiwa Kukuriko News. Wafaka le mfanekiso kaMahere ehlezi losomabhizimusi okuthiwa nguye ayithandana laye yena etshatile uNumzana Tinashe Murapata. Yena uKhutsai ulobe enkundleni yeTwitter izolo esithi kasoze ahlawule ngitsho isent elilodwa ngoba elabo ubufakazi obukhomba lokho akuchoyo. Wengezelela esithi khona ezazikhihliza ezinye imfihlo zikaMahere ezitshengisa ukuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni eHeroes Acre ayingcwatshwa kakutsha ekhezi. Unkomo ubikwa watshela umndeni wakhe ukuthi ufuna kuyabekwa ekhaya emathuneni alabazali bakhe, kodwa wayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe wala lokhu wathi kumele abekwe eHeroes Acre. Isimanga ukuthi yena uMgabe kabekwanga iHeroes Acre kodwa wangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba. Sixoxe lendodana kamuyi uSibangilizwe Nkomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga Kande. Indaba yokususa amathambo kababa uJoshua Mqabuko Nkomo eHeroes Acre eHarare esiwe ekhaya eSt Joseph kobhidi ekhaya akusiyo ndaba encane. Okokuqala kutsho ukuthi khona laphana kulo mzali umama ugogo uMafuyane eceleni kwakhe lo baba omncane uSteven Nkomo. So-ke kutsho ukuthi kulo ukukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani ukuthi size siba kuthathe bonke belala ekhaya kodwa ngisho hayo ukuqala nguye umzali omkhulu onguye wayevele wathi ufuna ukuyalala phansi kwabazali so ke kuxoxisaneni lapha kusuka kuvuke yonke inkulumo kele so kusaxoxiswana asendaba emfitshane kumbe elula kuza kuthi ke xa sokusiya ngale ke ekuapplyeni kugovernment ke sokuza ngenye indaba futhi so hayi kusahanjwa kanti kusalungiswa kuyasetshenziswa.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamoyo uDokotela Joshua Nkomo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe sokufake abaningi esimeni esibi ngoba behola lona lelo idola leZimbabwe lingasafunakali. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithingwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcishi ecubulana ezomnotho umnumzana Masimba Kushera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenza ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So kuyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu baye bengelayo imali yokuzithenga njalo kuzabangela ama-shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu emihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sisithwale senzima especially thina esihola ngama-RTGS mawusiye emashopu kuthiwa sithenge ngama-US dollar but siphile njani nxa kunjalo akuphileki sithwele nzima.
Lokhu kusekele ngesinye isakamuzi umnumzana Peter Sithole yena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama-RTGS ngapha uziyangena eshop uthola funa imali yemeli asilayo thina le imali yemeli kasazi ukuthi uhulumende uthi sizayithatha ngabe uyayenza ngabe uyathi kumbe amasalari kube imali yemelika kuze athi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashop ezinjengama-basic commodities ochukela labo south.
Uyakhala uzulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla osokusengezelelwa la ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andubana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ehlule kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kweleZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna eleMelika kuphela. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube yena othi sokunzima ukuthenga izitolo ngenxa yokungemukeli idola leZimbabwe okwenziwa ngabosomabhizimusi.
Yebo kuliqiniso ukuthi kulezitolo ezingasamukela imali yaseZimbabwe zizamukela nje kuphela imali yangaphandle idola leMelika, iRand leSouth Africa, iPula yaseBotswana, iEuro yaseEurope kanjalo kanjalo. Ezintweni nje ezihlukahlukeneyo akukhathalekile ukuthi yini into yakhona kuya ngokuthi yisiphi isitolo. Xa kuyileso sitolo siyabe sikuthengisela mhlambe yonke into ethengiswa esitolo ngamadola aseMelika kumbe imali yangaphandle kumbe njalo njalo uthola ukuthi sithengisa ukudla kuphela, ukudla kuyabe kuyikho kuthengiswa ngemali yangaphandle kanjalo. Ngakho ke kuya ngesitolo ukuthi yisiphi njalo sithengisa kuphi, kodwa zikhona lezo stolo, izitolo esikhuluma ngazo nje.
Bona abathengisa imali yakwamanyamazwe ezidaladeni laba othiwa ngosiphatheleni, beloku bekhona na njengoba sisizwa uhulumende esithi bazajeziswa bengabotshwa, bayabonakala na?
Lokhe ithengiswa imali yangaphandle emkambo omnyama, njalo kayisoze isuke khona lapho usoze uphele umkambo omnyama. Umkambo omnyama kawuqedwa ngumthetho lokuthembisa abantu ijele, uqedwa ngokuthi kube lezomnotho eziza kwenza ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki. Ngingene ebhenki yami ngifune imali yangaphandle engiyifunayo bangiphe, kungenzeka zona lezo zinto akula muntu ozaya emkambo omnyama. Baya emkambo omnyama abantu ngokuba imali foreign currency ingatholakali lapho efanele itholakale khona emabhenki. Ngakho ke ukukhuluma nje ngomlomo akusoze kulungise lutho. Ukuze imali ibe khona emabhenki kudingeka ukuthi ezomnotho ziza leleyo mali ibe khona yangaphandle, kulwiswe i-corruption ukuze imali iye lapho efanele khona iye khona. Yiyo yodwa nje indlela yokulungisa khona lokho, hayi umthetho lokhulunywa usoze usebenze lutho.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona ungani udubo lolo lungaqedwa njani olokuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kungaqakathekiswa dola leMelika? Kuyenzakala yini khona?
Imali bayisebenzisa abantu ngokuthi bayayithemba yini, kayitshayelwa mthetho? Indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho abantu abakhala ngakho ukuthi imali yeZimbabwe kayamukelekanga, yikuthi kulungiswe ezomnotho zeZimbabwe ziyenze isimame iqine imali yaseZimbabwe. Ukuze kulunge konke khona lokho kuzadinga ukuthi ezomnotho zithembakale. Ezomnotho ukuthi zithembakale kudingakala ukuthi politiki ithembakale. Kanti ke abantu asebedlule kukho kubenza bangathemba ukuthi imali yeZimbabwe ingasebenza ngendlela efana. I-history yokusetshenziswa kwayo ikakhulu kusuka ku-2000 kusiza ngapha, kwenza abantu bangayithembi, kabasathembi bona laba basembusweni vele. Ngabe ngabathembi imali evela kulabo basembusweni layo kabayithembi. Ngakho ke asonto elula, kuzaze kugcine kufanele ukuthi kutshintshwe ipolitiki bona abasezihlalweni zepolitiki ukuze kuguqulwe izinto kwezomnotho, ngoba nxa besesekhona bengathembakali, imali evela kubo kayisozithembakale, ngokunjalo izahlala isiwa intengo yayo.
Alo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla lezombusazwe elisanda kubunjwa eleFreedom Alliance lithi likhuthaza abantu ukuthi balivotele ukukhetho oluzayo ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlala kahle elizweni lilandela iziqondiso ezimunyethwe lugwalo lwalelibandla olwe-Matabeleland Freedom Charter. Umholi webandla leFreedom Alliance umnumzana Samukele Hadebe utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo.
Sesizame sazama sakhela sakhala sakhini kusobala ukuthi awudalelwanga thina, akukho esikutholayo, kasilalelwa kulokho esikwenzayo. Ngakho ke thina ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu lisiyatshonela, yiliphi ilifa esilithiyela abantwabethu? Ngoba kunje akukho. Yikho ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa, kuyimbuthano walabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina sizibambele sakhe umbuso ongcono osonipha abantu bonke, ongabandlululiyo njalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono. Usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlanganelayo walokho esikumelayo njengeFreedom Alliance ukuphikisana lakho, ukuthi sisakholelwa-ke ukuthi siyaqhubeka sikhula lokukhulu khathesi ikwakha ingatsha lobumbano lolu zenhlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga, wakhiwe-ke ingatsha kukhuliswe umsebenzi ngapha, uhaniswa, ungeniswa ezabelweni, ungeniswa emadolobheni, ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi emhlabeni wonke jikelele lapho kuthola khona abantu bakithi.
Selingaphi ngokwakha lezi ngatsha
ye ukwakha kukabili okuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlashandlela sokunenge ofale kwakhiwe ethi thina ama policies le conferences aye police kuyakhiwa ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqhakathekile ngoba kulengatsha zakontanga kulengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungathi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka 2023 libona amathuba enu enjani lapha awokunqoba sesikhangela lamanye amabali
iFreedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu bephakathi kwalolu daka belethuba lokuthi bangazenyula kulo akungeke kube njalo kodwa singalibalike ukuthi umbuso esingaphansi kwawo umbuso wobudlova umbuso obelezisa ukwethusela umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kumele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sisileyo ndlela sizahlehlela emuva hayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibaphanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona iFreedom Alliance kumbe amanye la amabandla ngabe lisitha ozana uPF labo CCC lilokhe ligxile eMathebeleland kuphela kumbe lizasabalala liye la kwezinye izigaba zelizwe
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyathi kuyagqiba umnyaka zonke indawo esifisa ukuthi kagizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na phala ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavutha kodwa ukuthi nene kuyalumatha kugcwele indawo lathi sikhangelele ulokho ukuthi sabalale kabani hlangane labantu lapho ethola khona hlangane lezihlanganiso lapho ekuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo umbiko wenkululeko kaZulu umbiko wenkululeko yabantu ngakho akusoze sinitshane ngalokho engingalitshiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ngikhoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyabhulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswele asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni iFreedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume ngazo ilinye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile ngeFreedom Charter ukuthi indlela yethu nani
lo ke ngumnumzana Samkele Hadebe umholi webandla leFreedom Alliance obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo uhlezi elandula ukuthi wephula ilungelo loluntu Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi isibhedlela sakobulawayo esekusileni Medical Center sizaguqulwa ibizo sithiwe Joshua Mqhabuko Nkomo Hospital ekupheleni komnyaka. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthethandaba weHigh Court ulahlele kathana udaba lokuthi kwenziwe ukhetho lwama-by elections elizweni ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Hello, hello, Studio 7, linjani basakazi abahle, wonke uNtunga, uJonga, uKandamiri, labo sithandekile, hawu uNkulunkulu alibusise, ngoba liyasethulela izindaba njengoba zinjalo, yabe ngikhulumile, hayi bakithi, bathi bosize ukuhlupheka izindlala eZimbabwe, kodwa akula kuthiwa singalisho ngoba siphakathi kosize, hayi bakithi, siyezwa okukhulunywayo ngobaba uNkomo, hatshi, Nkomo bengasomthengisi, bezama impilo abantu beZimbabwe esithi yenifuna iZimbabwe abiwaye ngusecretary sisekhangeni wayengakwazi ukuthi uzamhlamukela njalo ufuna ukutshela abatsha ngezwa lithi ufana omncane hayi vele ngake amanzi le oil akuhlangani ufuna ukutshela iqiniso eTanzania undaba nengi kungakabe ngumgabi kwaliwa wayehlukana kuomrogori kwayehlukana kugakabe kwayehlukana lina alikwazi sinethi esikwaziyo lanxa lingazele kubeke ebuhleni lithi ufana omncane khonokho akutshoyo kukhuphi umgabi watshaya unkomkhulu namhlanje uchamisa layo watshaya ukhuphi ikhu bayafana nje angiboni kulo tshintsho angaze alithathe leliyani igama likhulumayo lama-distant enhliziyweni yapresident mubithi okusengisa nje mhlophe thinasibo bantu asibalwa bantwana ngiyalizwa lithi mfana omncane mfana omncane lizakhala zimathosi lingazokhela amanazi umqondisi layo mfana omncane usiba ngilizwe layo sokuthi ukhulile khethana amabandla awenu azalisiza azalimela lale ndaweni lokho kuselikhalele ukuthi umbe njani vele sesihluphekile sihluphekile mfuna ukulitshela iqiniso ngiyabonga ngithi hhayi inkosi alibusise ngiyabonga
izani lamanga ikuzama ukuncenga amasobhuku ukuthi ancindezele abantu ebathembisa ukuthi bazabaholisa abantu behlupheka kangaka elizweni amadokotela awaholi aphethe izimpilo zabantu amatitsha kawaholi ayiwayenza uhulumende babe ngohulumende ngemfundo ababanika ingqondo zonke zokuhlakanipha ezokubusa ilizwe zisuke ematitsheni kodwa abakwanisi ukubapha ilungelo labo elikwanileyo bathi bazanika osobhuku imali ingabe ingeyani babathandelani osobhuku babenzelani okukhulu okudlula okwamatitsha okudlula okwamadokotela ngamanga ezanu siyayazi izanu siphelelwe sizama ngendlela zonke zanu uphelelwe siphelelwe sibili subutha lezibi ubone ngani uphethe izinto ezinhle kade uphethe izibi idoti ingcikeza siyabona
ninjani ku-studio 7 siyalibingelela siyalibingelela abantu bakithi khona ngapho yentungamile inkomo uyasithumela uzibala iindaba zezimbabwe hhayi siyazizwa ntungamile kodwa-ke mina ngesicelo ntungamile sokuthi nxa kuvuma enhlelweni zomsakazo we-studio 7 imbiko le siyithumela kuma odios kunganjani ntungamile inkomo ukuthi niyidlale ngezikhathi zantambama ngoba kulapho siyabe siyithe gwaqa ku-studio 7 silalela ukuthi kwenzakalani kukhulunywane abantu bathini imbono yabantu ithini xa liyifake ekuseni ntungamile umuntu wezimbabwe ekuseni ngesikhathi ebizifaka ngaso ikakhulu ezesindebele ngabo-2 a7 hhayi vele siyabe sesiphithizela sesisemsebenzini sesiqhwanda ndoda ngoba vele isikhathi sokuthi ube uthi indlebe siyabe sesala ngoba vele siyabe siqhwanda lapho uvele kungelalutho khona mehlabe ekhangela ukuthi mhlawumbe ngingadubha imulile kodwa ntambama siyabe sesihlezi sesisentshisa kushoke kusenzakala sesifuna ukuzwa lokukhona yiso nje isicelo singumbono engilawo ama-audios esiwadlale ntambama iindaba eziqakathekileyo ezitshisayo yintambama kakube yikho lapho eziphuma khona izicela ukuthi lizithathe lizizwe masinyane singakazizwa lathi ngoba okunye siyabe sesikuzwa sokuphumile kwamanye amafonethi lapha sizwe lani selikukhuluma kodwa-ke sikhangela ukuthi i-studio 7 isinikezi ezingaphansi kwamanzi indaba kodwa le ama-audios efuna ukuzwa imibono yabantu bakithi sicela lidlale ntambama isicelo ntungamile inkomo
Salubona basakazi e-studio 7 ukhulumayo kungu-Evans Tindelele nisesigabeni sakwaobhodo emsirisiri na njengalokhu lami ngiliyouth elisakhula bengifisa ukuthi wonke amayouth uma kufika ukhetho luka-23 lonke iyouth sambeni siyevota amayouth noma ngumzali ulabantu abakho belesithupha bephelele ungachiya umntwana ekhaya asambeni siyevota ngokuningi mayouth sambeni siyevota ngokuningi mayouth silete inkululeko ezweni lakithi akwenzi ukuthi sibe silokhu esichaphana lamabhoda sidoza ingwenya sivota kwamanye amazwe sizama impilo asambeni kuphela thina siyevota ukwenza ukuthi silethe inkululeko ezweni lakithi. Nginawo ngiyabonga abasakazi be-Studio 7.
Yebo, yebo, siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Hawu Khumalo na MK, MK. Hayi siyabonga. Usilethele izindaba ezimnandi, hayi kuhle. Siyancomsezelo lwenzayo. Hlale lisithethele izindaba. Ya, bakuyovota mina abantu bavote kahle. Ya, bavote nithokazi. Bavote nithokazi, nithokazi bathi ezenza kahle izinto ezosikhumela. Bathi ye right nithokazi.
Ha, linjani ninjani u-Studio 7? Linjani umama oseZimbabwe? Osemantopo. Emele isisi ithi siyacela sicela ukukhuthaza abantwana balungise kahle, balungise kahle. Sithwele nzima athe sokunja sizwa ngalutho emasimini. Sebexoxile nama NGOs ayazise kunzimeni. Umama oyumfelokazi ngicina abazukulu, hayi kunzima abadala, kunzima sure. Asikwazi ukuthi senzeni, asisakwazi ukuthi senzeni lokho kunzima. Siyacela sibili bakhuthaze abantwana, libakhuthaze kutaza eZimbabwe yabheda.
Sabona mthwakazi omuhle linjani. Ngiyalibingelela, mina ngingumoyo wakwenhlaba. Hayi ngiyabingelela nje umthwakazi omuhle. Hayi siyabonga lokho elikwenzayo bakithi ukugqugquzela abantu ukuthi bebekwazi ukuthi umthwakazi yilizwe lalo elizimeleyo elifanele lihlukanisele lehlukaniswe ukuze abantu bephile kuhle ngoba siphila nzima ngaliphahle khona. Siyacela ukuthi abantu bebambane lapho bebona ukuthi abantu bayanga. Siyabonga umthwakazi omuhle.
Linjani bayestube Studio 7 abahle. Mina ngilombuzo engubhekisa kumqondisi moyo webandla lemthwakazi. Ngiyamuzwa sibusola kakhulu ubaba uNkomo mnegama ngowitness Ncube. Usola kakhulu ubaba uNkomo lapha ngothi wadayisa ilizwe, kodwa ngoba phela uNkomo leso sikhathi wayengumuntu njengabantu bonke, ama mistake enxa sithi wawenze nangendlela kakhulu mangawo ngandla akhuluma ngayo. Kodwa ke yina kunguye wayezokwenza njani umbathe socathi konke into entazama kuyenza uzoyikhona yini. Yazimdala lo into ayikhulumayo le ikhuluma into enzima kakhulu, ukhuluma into enzima kakhulu ngoba into afuna ukuyenza namanje yena kasoza ayikhona, yena ngokwakhe kasoza ayikhona ende uzobulalisa abantu futhi ayibazombulala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu kwangelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyazi abanye liyakhala lisithi imilayezo yenu alizwa emoyeni, kodwa esikhathini esiningi okubangela lokhu ukuthi liyabe lithumele imilayezo yabamide kakhulu. Nxa imide siyaswela ukuthi siyidlale ngesikhathi bani. Sibongile.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is Waziphuma, a Voice of America at the Washington DC. Yabo!
Kwezemelika, udaba lokucishwa komthetho wokuvimba abesifazane abezithwele ukuthi basuse izisu nxa befuna lokhu usidla ubhedu. Ngenyanga kaNkwenkwezi, ibhentshi labehluli bomthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme lavumelana ukwesula umthetho othiwa Roe versus Wade osebenza okweminyaka phose engamachumi amahlanu 50. Ivumela abesifazane ukuthi nxa befuna ukukhupha isisu bathole imvumo yakhona. Kwezinye izigaba zelizwe kubikwa amakhulu ezisebenzi zezibhedlela ebezisusa izisu abaselamsebenzi. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC, uNkosazana Fatsai Mahere, usehambise intatheli zindaba u-Edmund Kutsai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi wamhlambaza ngokuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi lokhe uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi ayegejwa ayefakwa kakutsha emathuneni ekhaya eKezi. Silugqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngowa past 7.